kati sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlaka 13 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalele parliamente awebandale MDC Alliance ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulisa ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Bona yibo abasebenzisa imali ukukhohesa ngezindlela zokuphosela abantu abathembisi hayi thina sikwenzile, thina siphakamisa incwadi yomhlangano.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe obengunobhala ugatsha olubona ngezempilakahle udokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana lo mkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okuqakathekileyo singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi udokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu nge-politics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo, phose sibone ngathi kuzanceda.
Ingcwethi zempilakahle ezemelika ezikukomidi yakhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi zikhokhele uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus zimiswa phambi kwedale le-Senate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi liyajabula kakhulu ukuthi amalunga edalele parliamente amathathu awebandla le-MDC Alliance aphatheke emisebenzini yaleli dale izolo, okutshengisa ukuthi ayalandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-High Court. Amalunga ebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa athethe isinqumo sokukhalala imisebenzi yaleli dale ngemva kokuba ele-MDCT selixotshe amanye amalunga alo kulandela isinqumo somthethwandaba sokuthi umnumzana Nelson Chamisa kangenanga ngokusemthethweni esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Unobhala jikelele le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulobe enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter ukuthi amalunga ebandla lakhe alikhulu lechumi i-110, ngakho-ke abathathu ingcosana kuphela njengoba iningi lilandela isinqumo sebandla. Kodwa isikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inani leli liphezulu ngoba bekungumhlangano wekomidi yaleli dale athi iparlamente yonke esebenzileyo izolo. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi abangaphathekanga unkosikazi Ruth Labode lomnumzana Anele Ndebele kuphela, njalo i-MDCT ikhangelele ukuthi bonke bayeza ngolwesibili mhla iparlamente ivulwa ngevikezayo.
Uzobona kahle anti-parlamente yavula next week Tuesday wonke amaparlamente ubheke khonapho bonke ukuzenzakalayo. Abaningi in that meeting balile bathe bona bakusebenzi lokho okuyathamisa kumele alandele ukhodi, and siyakubonela khona lokho ukuthi hayi abantu be-MDCT nabantu abahlonipho sabalandelise.
Nilesiqiniseko bani sokuthi ngempela bazabe bekhona ngobuningi babo, njalo likhangelele abangaki?
Kuzebe kumele babe ngu-5, so abayi-3 bahambile basala bangu-2. So already khona lapho uyasibone ukuthi if ufuna ukutransfera ngapha kuma-percenti ukuthi 60% lambili from only 40% ilimko laye leyo 40% angahambanga, ngiyakwazi ukuthi basazenika izizathu ezibambekayo ukuthi waye bangahambanga, but 60% ihambile. So ngifuna-ke ukuthi hhayi ukhululeke mphakathi, abantu beqembu lethu siyabazi thina abazukubehave ngendlela ukuthi baziphathe ngendlela ezo yela phansi ibandla abazulu wengoma.
Sizwile ibandla leMDC lisithi abanye bazahamba ngoba bethenjiswe izimali lokunye. Lithini ngalokho? Bazibuyele ngoba befuna yini? Njalo kuba khona kwabephalamende ngabe kusithi ukuthi babuya kubandla leMDC.
Kulalokhu ngesilungu njalo abakubiza bethi a guilty person wants to guilt or guilty love campaign. They are projecting. Bona yibo abasebenza into yemali ngokukhoheswa ngezindlela zokufostela abantu babathembise babatrejena. Hayi, thina sikwenzi lokho. Thina siphakamisa incwadi yomhlangano. Ithi incwadi yomhlangano ithi kumele umuntu aziphathe kanje 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 kanje. Ongaziphathi ngaleyo ndlela siyadila nayo. Asinandaba ukuthi ngubani ke. Hayi, asibheki ukuthi ngubani. Sifuna abantu baziphathe kahle ngokwendlela umhlangano obhekelelwe ukuthi uziphathe ngayo. So hayi, akunamuntu ozophiwa imali bakhothwe nje asinayo imali yokudlala, kakho umuntu ozophiwa imali. Umuntu wonke ofuna ukuseva umphakathi weZimbabwe kumele azi ukuthi aseze kanjani, kodwa akukho umuntu uzinoyi-one ozophiwa imali, akukho umuntu ozoncenga. Isemsebenzini, ilizwe lethu lidinga abantu abazinikelele, abantu abazinikeleyo, akunaso nje isikhathi sokudlala.
Singathola yini amabizo alabo abathathu abade bekhona ephalamende, lababili abangasabuyanga kanye leli bakhangelele ukuthi bazabuya ngolwesibili?
Abangaphumelelanga ngumhlonishwa u-Anele Ngelele nomama uLabhodi iba bangaphumelelanga.
Sizwile njalo lokuthi umeya weVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini laye usebuyele esikhundleni. Belikhangelele ukuthi baningi yini abazabuyela ababekhutshini.
Uzokhumbula ukuthi ngemva kwe-judgment uNobhala Jikelele ubaba uMonzola wathi wonke la ma-decisions ayenziwe nguSamisa ngokungesemthethweni uwazisela usuka lapho leyo ndawo. Zingabe zikhona inkinga eVictoria Falls ezibazobhekwa zilungiswe, kodwa i-action eyenzakala manje yenzakala ukulungisa into ezirongo ezayenziwe njengoba uChamisa wayengela mandla okwenza izinto ayizenza.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli somkhakheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa Sekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni awethule izolo ntambama umabhalane wedale labaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthe uhulumende ukubone kufanele ukuba nasungule isikhundla lesi ukuze kube lo muntu oqondane lokuqoqa inhlelo zokuqeda leli gcikwane. Wengeze wathi umuntu ozathatha isikhundla esichiwe ngudokotela Mahomva uzamenyezelwa kusikhatshana esilandelayo. Inyathelo likaMnangagwa leli liza ngesikhathi nani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni selifike kumathumi amathathu lasikhombisa njalo likhanya likhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngokunanzela kokuba ingozi kwalo mkhuhlane lendlela esikubona umemetheka ngayo eZimbabwe lakwamanye amazwe umhlaba wonke lakwana amazwe asizungezileyo, sokufanele kube lo muntu sibili okufanele akukhangele lezi nhlelo engakhangelanga okunye ngoba besinanzela ubane sangumphemeni sekretari kwezindaba ezikhangele. So sibona ungathi uzaba lesikhathi esihle esokubana lo umkhuhlane azame ukuthi aphumele indlela zokwenqabela. Okuqakathekile singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyikuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenze ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu ngepolitics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo, phose sibona ngathi kuzancedisa ngoba kungani siso njalo siyananzela kathesi ukuthi vele kulo hlupho lokuqala ukuthi abantu abathestwa abalutshwana. Sinanzele futhi ukuthi le ndawo labo abantu abathestelwa khona esingathi ngama-centers of testing awabonakali ukubhiza kutestwe eHarare. Sinanzela futhi le ndawo eziningi ilizwe lonke lakhona abakoBulawayo oThongroove ekusileni okufanele kulungiselwe ezo ndawo zokuthi abantu nxa sebegula lo mkhuhlane bakhangelwe bekhona belatshwe umkhathi bekhona lezi ndawo sibona ngathi azikaphelisisi ziloku zilungisiswa so kuyatshengisa ukuthi sokufanele kuphuthunywe sithola umuntu njengalowo esilethemba lokuthi nxa ethe wanikwa ama resources ngokuqhathe kuleyo wanikwa labantu ama resource persons abantu abalolwazi abantu abakhutheleyo sibona ngathi ngalomsebenzi kuzancediswa so ke sesikhangele ukuthi ke kusukusela lamhlanje uphethwa ke sibona umehluko silethemba lokuthi nxa udokotela engakusebenza ngaleyo ndlela afake umqoko abantu bezimbabwe ukuthi abavikele umkhuhlane lokuzasinceda njengelizwe
kumsukwana ezedluleyo sibone inani labantu abalomkhuhlane lo likhwela elizweni phose amalanga elandelelana lethini ngalolo daba
esikunanzela okokuqala ukuthi okwenzela umkhuhlane wamemetheka sibone ukuthi indlela abantu akade beziphatha ngayo bekungayisiyo ndlela enhle abantu bebengahloniphi lo ukuthiwa yi-social distance ngesikhathi sikunanzekele sibi kakhulu kungenxa yokuthi abantu bebebehave ngaleyo ndlela uhlupho lwesiba khona kakhulu beluyihlupho lwendlala ukuthi abantu bebegijima besiya emagrosa befisa ukubana bathenge ikakhulu impuphu uthole abantu benyathelana khonaphana kunzima abantu bezama ukuthi bathole impuphu yokudla ngokunjalo yikho sibona ngathi ngokunye ngabe kusikhozele kumemetha walo mkhuhlane okwesibili njengoba ngiyangathi ukuthi olunye uhlupho yokutester sibona ngathi asiyafika esigabeni esiphezulu sokuthi abantu sibascreen sibateste ngendlela yakhona kuze kwenze ukuthi kwesinye isikhathi ubone lamadokotela lawo mongikazi abelapha bona abantu abagulayo becine belaphe umuntu bengananzeli ngoba ukuthi vele umkhuhlane ulawo so singananzelela kulama gaps amaningi afuna ukuvalwa ngokunjalo ke siyakukhola ukuthi kungaba le ndlela eziphakemeyo zokuthi wonke umuntu ogulayo ehambe esibhedlela kumbe eclinic ahle afika testwe sibona ngathi kungancedisa ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ungasabalali sibuye ukuthi sinaze kona ukuxubana kwabantu le ndaweni ezithiyeyo uhulumende yenelisa ukubana alethe ukudla ebantwini kube le mpupho zamashopo ngabantu bangaminyani sibona futhi loku kungathi kusincedise ukubana lo mkhuhlane unqatshelwe
umnumzana Ambrose Bindi umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uMahluli wedalele High Court uMnumzana Basira Ikwenda usesole iziphathamandla zikahulumende ezilamacala emthethwandaba eziphenduka ziyecela ingwalo zokuhambisa zitshakala ngamazwe omhlaba. Ukwenda uthe lokhu kwenza amadali aswele isisindo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezabelo uMnumzana July Moyo uthi umeya wedolobho leVictoria Falls uMnumzana Somvelo Dlamini nguye olokhu engumeya njalo uzasuswa lukhetho lweGeneral Elections kuphela. Iphephandaba leDaily News lithi odokotela sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine emzameni wokwenqabela igcikwane leCoronavirus ngokuhlola abantu abaningi njalo lokucwayisisa abayabe betholakale negcikwane leli ukuthi bake bahlangana labo bani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyabonga wasabazi begabahle siyabonga ngezindaba elizinika zona kumhlanga nemihla. Ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela kwathi 27 idlala izalele sikhathi sonke lesi abantu kade behola i-welfare bazalukazi kube kwathiwa abanye abangene bahole i-Red Cross i-Red Cross bahole ukuponisa ihambo khathesi Ababe plan yato babane babe sebu Red Cross. Ababe ku Red Cross sebaphuma. Ngicela ukubuza ukuthi kwabakhulu ku Red Cross kuzofikela namhlanje lokhu khona yini? Kuba sifaka ngayo indlala. Sibambe ngapi? Nangu impila ukhalela umkhwenyana wakho ofele khona libele kwe-America. Thinakala ndaba lathi. U-MP umpofu lo naye wabele mpophu lapha kwathiwa ngikahulumente idolo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa ama-redonse zokuthiwa 70 ineza 90 asikwazi ukuthi senze njani ngendlala engabo yena ngokwakho uhulumende yazihlulekile ngoba umgabazayo yona wayesithangathi ikhomandi yebhizinisi nemini kuthiwe into zingazehle zazisihle manje mina ngingakwazele kazwakala ngoba ngingaqalayo ukuthi umuntu ungakhwezana ngathi ngelani bakhweze siza kufa indlala hhayi ngiyabona igama lami ngongakamameseji ngihlale esilobina endaweni ye-crossing.
Salibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi abathandekayo. Lo okhulumayo ngugift Sonduku uMfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngikhothama kunduna kwinduna laphana ubaba okhayisa bese ngikhothama naso nakuso isilo sikamthwakazi laphana ubulelani kalobhengula kakhumalo ngithi indaba ezitha bayethe izwenye lakho lisuka kungulukudela lize livinjwa uZambezi. Basakazi bengicela ukuthi lisikhulumele lo minister obhekane nezezimra ukuthi kanti uzama ukwenzani yini into ayizamayo ngoba seze upresident lapha nekhuluma ukuthi during lockdown amagrocery azavunyelwa ukuthi engene ngoba uhulumeni uyakwazi vele ukuthi amagrocery out 75% yabahlali balapha eZimbabwe igrocery bayithola emazweni angomakhelwane ngoba iBotswana ngoba iSouth Africa manje siyezwa lapha abafowethu labo esiwaphathisa igrocery ukuthi bathi khona ijoti bafuna o 70,000 imali vele abangakaze bayibambe lasephokethini okuyikuthi bazamani ukwenzani ngoba le nto yenziwa nguhulumeni kufana lokuthi ungubaba womuzi uhluleke kuwondla abatwabakho umntana akho mayesephume ezula ebuya mhlawumbe ele chicken or ele nkukhu ubuso sithi mntanami ukuze ichicken yakho ingene lapho uyidle emzini wami ngifuna ungiyabele unhlephulele imleze emibili yenkukhu lesifuba which is not for fair uyabona ngoba thina lata sikufisi ukuthi sibe sithenga amagrocery ngaphandle kwezwe kodwa yena uhulumeni akazame phela ukuthi egcwalise ezitolo kube lokudla kungagcwala ezitolo kube lokudla vele angeke sizihluphe ngokuthi sibe siloka sisiya sithenga igrocery emazweni kanti vele nguhulumeni onjani nalo ohlala esihlukumeza abahlali ngapha ngamaphoyisa achaya omama ukuthi waye besiyathenga ukudla lathi masithenga igrocery lapha emazweni angaphandle ubuye usifuna imali ezinengi kakhulu kanti nguhulumeni onjani nalo mina futhi enye into engiyifisayo ukuthi nje amaqembu aphikisa akake yeke ukuphikisana wodwa eke bambani eke sikhiphele lo hulumeni lo sihluphekile ngaye ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
bonani basakazi baka Studio 7 mina John Siyampondo ngilapha elokuzene emabale la udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasika kudla njalo siku lockdown nje singena manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezothiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi izibholane sezifile eziningi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungisele lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay so kunzima kithi sikulockdown sizabulawa yindlala
yini njani basakazi bakithi abahle bakastudio 7 nabalaleli bakithi abahle sabingelela mpela kakhulu ngithande into masiza lokhuluma angiyezwa mpela abantu bakithi siyabona laphana into eyenzakala kumakhubhe lochamisa lapha abantu bakithi bakhuluma mpela ngamaphimbo mpela sabezwa ukuthi hayi into akhona abaphathekile kahle kodwa kukuxwayisa ukuthi abantu bakithi abazama ukubheka kahle khona phandle ngomasikhangela uChamiwe salo mnanga kwakuda mehluko lapha lokho nje into abakhalelayo leyo bakhalela ukuyehla nje edonkini emhlophe yagade idonki emnyama idonki idonki vele abantu abanayithina njani bokumthwakazi ayikho into abangasiza ngayo so into abayikhalelayo mna ngibone bathanza amakhanda nje into engekho Number 2 laphana sicothi umnangagwa asikhuzele abantu bakhe labantu abathatha abagqoke isigqoko lezi esizibiza ngokuthi ngama-uniform wathi sebe ngamaphoyisa sicethe zame nje ukuthi abantu bakubo lapho bakhuze bayahlumezela abantu bakithi kwamthwakazi le nto le yenzakalayo asiyithandi le sibazwile njalo abantu abasempumalanga lapha sibazwile khonalapha sebekhuluma labo emoyeni bethi abantu kabachawe kambona ukuthi umuntu olengqondo phele mina ze-5 engathi abantu abangomama kabachayo lo wasemqondo omuhle loyo ukuthi nje kuyahlukana nje mangabe umuntu unembeza uyabakhona kodwa mangabe aso umuntu ulisho wena mhlawumbe umnembeza ngeke ube khona so into leyo-ke ngixolise mhlawumbe kulabo okwezathi mhlawumbe mabeyiza ngizwakale kubi kodwa-ke ngiqonde nje ukuthi abantu unembeza bebe benembeza ngeke kuthiwa umuntu ngale ndlela bethi mabejika lapho ezwakale omunye ekhuluma futhi khona lami emsakazweni edame epolisa athaya abantu lamasosha phela ma umuntu ephelele endlini ngeke uhlale endlini kungelampuphu okokuqala kumele uphume uyodinga impuphu uze nempuphu abantwana bephekelwe bendle okokuqala naloo government wabo ubusa ilizwe nje ilizwe kuze kuphele nempuphu nje elizweni qeda lapho jike kuhlukunyezwa abantu bezokhuluma umathanda leya nto asithandi kunaleya asithandi impela ngithandeni lowo masiza ngokuhlala ngisekristu ngiyabonga balaleli nabasakazi bakastudio 7 basakazi abahle ngithi hhayi inkosi ayisigcineni bandla siphephe kuwe lo corona esesibona sesivusela futhi enye amanqebe egugurawundi ngalokho sesibona kwenzakala ezabelweni zakithi ngiyabonga
livuka njani basakazi kustudio 7 lo zulu wenke nje wezimbabwe okhona pha ekhaya abangaphana nje kwelizwe bonke hhayi mina ngikhuluma lapha ngise-victoria ekhaya ngidabuka inkwabazo elogwelo koshifu bunina ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethwe ngayo amaphoyisa obulawa e-Country Park omama lawa omampofu labo ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silika ebambele indaba lokho kunasebekhuluma ngenketha bechabi ebantu abangomama ebabambe kusemini amapholisa sibili njalo behamba lomunye umpholisa ongomama njalo owayegcina ehamba ebazwela olo mama I think these ladies bazamkhipha ukuthi nangumama owayegcina esizwele ebakuzithi khona waye libachaya selibabophile ephinde badobhela le nyama ebanika i-paper bag yakhe which means wasokubuhlungu kuye liyabona le nto isibisela bhekugugurawundi okwenziwa i-5th brigade mina I witnessed this and owangisevayo ukuba ngangisenelisa ukukhuluma isishona bangibuzi khona uvela ngapi ekhaya okubiza ngathi navela komazwika lucky enough my father was working for the railways indawo engangahlala kuyo ngafunda kiyo kwangceda khonokho okutshengisa kathi sinamile nxa ipolisi futhi senze njalo yena uma ligcina abantu esizweni semandebeleni futhi loko under the same government and then lo superintendent masimba must be dealt with ngoba kumele ayi-investigate kumele abantu bayiphika lapha kulandela kwathi foshwa bahambile ejele foshwa babonakala bahambile le nto iyacunula umthwakazi vele lokho bengezelela umlilo ukuthi le ndaba lakayichuma njalo besicela bakithi sithumezele ama-phone number awe-lawyers for human rights kwezoba sincedakale nxazisendabeni ezinje ukunceda izihlobo zethu ezilathi sincedakale ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Abaphila ngokuthengisa umzimba kwele Botswana baphiwe uncedo lokudla kulandela imbiko ethi iningi labo beselilamba kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu kwegcikwane le-coronavirus. Omama laba iningi kungabokuza bamelwe inhlanganiso ethiwa sisonke linhlanganiso ithi yona iphathise omama laba ngoba bengatholi uncedo oluphiwa izizalwane zakwele Botswana nguhulumende. amabutho asekela amaxuku amabili akwele Libya amela uhulumende ababili abalelo lizwe abachiyeneyo baqhubeke belwisana okwesabekayo esigodlweni iLibya izolo. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle ezikukomidi eyakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus bezimiswe phambi kwedale le-Senate izolo. Ingcwethi lezi ezikhokhelwa ngudokotela Anthony Fauci zethule bufakazi bazo zingekho edale kodwa kusetshenziswa inhlelo zakulezi nsuku ezebulenjini zazise ilizwe leMelika ukuthi ikusasa ibuvilibana ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lezi ngcwethi zithi igcikwane leli alitshengisi ukwekethisa kumemetheka njengalokhu okucatshangelwa ngabanye, njalo nxa kungathathwa ngamanyathelo alukhuni lizaqhamuka okwesibili leli gcikwane kungabangela ukubhubha kwabantu abaningi kakhulu. elandelayo ke ingoma ye Jembe Monks ethi yona njeli mana sigciba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Amalunga edalela eParliamente awebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengaye edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela